okwenzakele namhlanje into evele ibisi isisembhalweni, the writing was on the wall. Abantu labana sathi sifika enkantolo mhlaka 2 bafika bona ba withdraw i-allegation yabo yokuthi uspeaker lo president we senate banganga indlela ama withdrawals ngendlela besifuthi ukufaka ngomthetho ngithi babesithi there was a violation of section 129(1)(k) of the constitution. So into Africa yenzakala ukuthi bathi befika khona ngani basebesithi hayi abanani nendlela uspeaker abalani nendlela upresident abamba ngayo into leyo. So the argument fell khonapho khona. Then they started coming up ukuthi uThabango kase member ye TCC. Naye uThabango esithi kabasenga ama members e TCC. Ujaji ungathi akhangela ukufake kanje. Uthe yena into ehluphayo ngeyokuthi kulobhuti oyala ukuthi lo mfowabo ngumntakababa. Lo mfowabo esithi lo kasomntakababa, ubaba engekho. So ngabantu nje ababili ababanga nje umsindo. So the argument abakade kuyokuba umsindo ngakufaka literally that way. Ukuthi sebeba umsindo nxa sebesithi upresident we senate lo abantu abayenze. Therefore, by election must go ahead.
Sizabona yini gqwetha uThabango esexotsha amanye amalunga e-TCC ePhalamende njengalokhu aseke wakutsho?
Well, it's difficult to preempt ngoba bengidila lendaba ebisekini ukuthi ku-TCC ngali bakubamba njani, hayi angazi. I-TCC iye ngabe ikwazi ngoba uThabango ngu-Secretary General we-TCC.
Abe-TCC nxa sikhuluma labo bathi uThabango ngumuntu osetshenziswa yizanu, ngokunjalo bathi lani njengamagqwetha hayi ungani lilahlekile lapha ukulwisa abantu abakhethwe nguZulu kukhethwa abantu abe-TCC.
There is something abantu abangayizwisisiyo. UZulu wakhetha abantu abebedeployiwe yi-TCC. So i-TCC yiyosibiza abantu bayo, angithi. So ukuthi kuthiwe i-TCC kayibizanga, i-TCC kayizange ngikhulume ukuthi ayibiza, but kunabanye abantu abazithi bona just because maybe they are close to uThamisa, then they believe ukuthi then they are more TCC than any other person, which is a wrong way of thinking. So i-TCC into ekhona ukuthi wena unje, so i-TCC iyakwazi ukudeploya kwenye indawo. I-TCC nxa isingasazwanani ndawo kumbe for whatever reason iyaku-withdraw. So now with one lot of matches ever coached by the Christians, because they're not members of the party, according to the Secretary General. Therefore, that's how they lost the membership to the Parliament and the Senate.